sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 21 Ntulikazi 2019 ngokhipho dube. Endabeni zethu lamhlanje abantu bathi sebephila nzima ngenxa yokucitshwa komlilo kagetsi.
Sokuyinto nje eza njengomthakathi ofike ubusuku abaleke sokuza kusemadabu kwaku. Akula gesi seninezviki kathesi gesi kwesinye isikhathi ayathatha 2 days ingazange ambona.
Kuvuseselelwa ibandla lezaphu kulandela ubhubha komkhokheli walo.
Sikhuthaza abantu bakithi ukuthi sibambane sizame ukukhipha isitha.
Iqembu leZimbabwe Gems linqotshwa ngele Uganda emdlalweni weVitality Netball World Cup.
Ngiyathanda ukulibonga ngento elisenzele zona ukusupporta all along. And into engiyithandayo futhi sidlale kuhle njengabantu ade beqala ukungena kuWorld Cup.
Baningi abantu asebedinga imithi yesintu kweleZimbabwe.
Babuya abantu kudinga imithi yesintu ngoba yeqakathekileyo yesiza abantu.
Lingakuthwala uhlelo lwabaja kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abantu abaningi eZimbabwe bathi sebephila nzima ngenxa yokucitshwa komlilo kagetsi emadorobheni lakwezinye indawo. Abalamabhizinisi bathi sebesehluleka ukuthengisa impahla etshiyeneyo. Kuthi ke uZulu uthi izithebo kasagcineki ezindlini. Abanye abantu bahlala amalanga amabili bengelamlilo kagetsi. Inkampani yeZimbabwe Electricity Supply Authority ithi ukuswelakala komlilo kagetsi kwenziwa yikwentsha kwamanzi edamu leKariba. Kodwa ke incwadi kwezomlilo kagetsi zithi ilizwe leZimbabwe kalizange lenze inhlelo eziphakeme zokubhedla umlilo kagetsi. Omunye wabakhala ngokwenzakala okwamanje ezindlini ngumnumzana Terminus Musuku ohlala edolobheni leGwelu.
Amagesi vele asonto ukuthi sisakhuluma ukuthi vele eZimbabwe lapha kusesenamagesi. Sokuyinto nje eza njengomthakathi ofike ubusuku abaleke sokuza kusemadabu kwaku. Akula gesi seninezviki kathesi ngikutshela ukuthi mfowethu ugesi kwesinye isikhathi ayathatha 2 days ingazange ambona. Hayi ukuthi uzabe buye hamba. Ikube ngekho. Last 2 weeks, ngathi about a week ago, ngibele 2 days. What is in kuchaja yena ifoni, akula nto eyenzakalayo. Ugesi vele akusela gesi lapha eZimbabwe.
Singathi ke seliphile ngani lisekhaya phela.
Hayi ekhaya kungcono phela, nje yabona ukuthi ekhaya siyalikhulaka ukuthi sibasimbilo, kwenzakale lokhu nalokhu, kwenzakale abantu bengani bayakhanya. Yazazi abantu baze bathi khona kuthiwa ngama-stage wona lawa awezesa lawa. Bathi mhlawumbe bazaletha le stage ukuthi bayasebenzela ezindlini ephitha amakhandlela. Ngu-stage 4 lombu, stage 5 uzaviwa ukuthi vele bayasebehlaba amehla abantu kube semnyameni.
Amafriji kuzobuya izitofu po akudubuki yini nxa ukuthi emagetsi ebuya ehamba?
Vele into eziningi zifile njengamafriji wona kade ezingabo umuntu ekutshela amanga phandle ukuthi mayinamasola kumbe nama-generator lakhona layo ukuthi angathi uyathatha i-generator alithele ifuel, ifuel iyadura. So abantu abanye sebengani bathi yenza konoko kwamasola abangani balezimali zabo. Kodwa abanye bonke labo kwamafriji lokwana sekuyinto nje ukuthi vele akusasebenzeki ngoba ungayenza imistake yokuthi uthenge inyama eningi ukuthi ufuna uhlalise efrijini. Uyabule mnyama omkhulu ngoba vele uzasela even esingu thing ozayisebenzisa khonapho. So I'm wondering ukuthi njengoba sesiya kusizini le yokutshisa kangaka. Angazi ukuthi uthi vele angathatha wona lawa ama-12 hours efrijini kasokunuka mthokozi.
Umnumzana Terminus Masuku isakhamuzi seGweru. Sixoxela esemkhoba 5. Siphinde njalo saxoxa lo mnumzana Prince Khumalo ohlala koBulawayo.
Amagesi yike fika la.
Acitshwe nini?
Afika only 4 hours ngoba afika ngo-10 ahambe ngo-5 kwesinye isikhathi kodwa hayi okwanamuhla hayi mani kungconywana.
Singathi ke kutshoni konokuncama agetsi ecitshwa ephenduka esenze nje.
Akusela into ehambayo ngoba izini lamabhizinisi abanye vele sebehle bevala ngoba akusela bhizinisi uzaqhatha abantu. bangayifike ukusebenza la ngalonke bachayise kungela magesi but nge-mantend babekhangelela ukuthi bahole laziprojectini loni lizwe ngokwalo liyafa nxa kwehluke ukuthi kube lamagesi izinto zonke zitshelakala
ezindlini-ke amafriji yenu amenjani
kusathengwa vele isithebo kasisathengwa ukuthi silale efrijini ngoba asikwazi phela kwesinye isikhathi ngoba siyaqeda about 2 days engekho amagesi so kutho ukuthi kuyabe sokubolile sesifaka amanzi kuphela hhayi okokudlayi sesonakalelwe sibili ezindlini lapha namafriji ayafa ngoba uzayithiwilayithile amagesi abuye emaningi kumbe emalutshwane
singathi-ke nxa usugangela izithebo khonapho-ke pol icinani senzani selisenza imhwapha sokungani usekhaya yini
sesiphile ekhaya sibili ngoba sothiyebe sesidla imhwapha nxa uthe wenelise ukuthi uthenge manje kathe santi sikhuluma ngapha semqandeni so ngaze ufake lowo mhwapha ukuziwone kuza kuthathela isikhathi eside ucine usonakala kuthiwa ngumkhuhlane so esesikwenzayo ukuthi sesidanela kuyo le imbhida labokhabili
pho kuyaphilela nxa kunjalo
kuphileki sibili kuthwalise abantu nzima hayi sithwele nzima siba uzovakashela ngapha la ubuzabona kuyafisa ukubuyelela ngalingakatholi
singathi kulobuzima sibili
siphakathi kobunzima obesabekayo ukuthi sesikhuleka kuphela ukuthi inkosi ingenele ngoba thina abantu asisawazi okuyikho
Paul ingaphuma njani esimeni lesi
ngoba kudala silokhu esicabanga ukuthi kuzakhulunyiswana kulungisa izinto manje sesibona ababuthayo labo badonseleke emuva lekhatshana
Lo umnumzana Prince Khumalo obexoxa le Studio 7 ekobulawayo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington DC.
Ibandla lezaphu namhla liqhube umhlangano walo omkhulu wokudinga ukusekelwa kwele South Africa. Umhlangano lo oqutshelwe eBeria eJohannesburg ube ngokuqala ngemva kokubhubha komkhokheli webandla lezaphu uMoyi uDumiso Dabengwa. UBenedict Nhlapo usethulela lolo daba.
The spirit of Joshua Nkomo, long live.
Long live.
Long live the spirit of Dumisa Dabengwa, long live.
Long live.
Lezinye zihlaba umqhwele beziqhunswa emhlanganweni webandla lezaphu ongenwe ngamakhulu abantu abadabuka eZimbabwe abahlala ole South Africa. Umsekelo obona ngokoqo kwenhlelo zezaphu elizweni jikelele umnumzana John Dlamini uthi bebehlose ukukhombisa abasemazweni ukuthi isikhathi sesifikile sokukhupha ibandla lezanu PF embusweni kungene elezaphu.
Sikhuthaza abantu bakithi ukuthi sibambane sizame ukukhipha isitha.
Umgcinihlalo waleli bandla kwele South Africa umnumzana Bongani Khalimana uthi sebeqalisile ukukhankasela ukhetho oluzayo.
Silandela zonke indawo ezigcwele abantu bakithi ikakhulu abasha sibafuna bazobeze bazothatha inhlaka zobukhokheli eqenjini ngoba leli qembu lilempilo. IZimbabwe mayingakabuswa yizaphu ayingeke iphume enkingene kuso.
Ilunga lezaphu unkosazana Angeline Chuma odabuke esontala ekezi uthi zaphu sekuyilo lodwa ithemba asebelalo lokulungisa isimo elizweni.
Angani abantu bangaza ngobuningi bajoyine izaphu ikakhulu nxusa phethela abako-UK, Britain, New York ukuthi abavuke izaphu seyikhona manje.
Le yinto egcizelelwa ngelinye ilunga laleli bandla unkosazana Sitshengisiwe Mpofu.
Ngiyagqugquzela kakhulu futhi kithina thina abantwana abahlala la eSouth Africa ngabomama abahlala la eSouth Africa asiphakameni. Yisikhathi sethu manje ukuthi sibonakalise isimo sethu esisiyiso esisenze sazogcwala kuleli lizwe.
Isikhulumeli sebandla lelo umnumzana iPithule Maphosa uthi lo mhlangano uchiye abebecabanga ukuthi zaphu isifile bengelangkani.
Izaphu ayifi ngokuhamba kwababa uDabengwa njengoba ingafanga lo ngokuhamba kwababa uNkomo izahlala ikhona njalo izaqina ngama-problems esihlangana lawo azadlula.
Ezinye inkokheli zaleli bandla ezingenela umhlangano zivela eZimbabwe zigoqela umgcinincebo umnumzana Maki Mbayiwa nomnumzana Future Msebele obona ngobudlelwano baleli bandla lenhlanganiso eziphandle kwelizwe. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingoBenedictine Hlapo.
Bengana masiko
wenziwe manje
ngela baba mkhulu babe lobola
yebo kambe izulu kandaba lingalithola njani lapho likhona endaweni zonke zomhlaba kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla ngixoxa lomnumzana David Mkhabinyana Ngwenya inyanga elodumo siyakwamukela kuhlelo baba Ngwenya
hayi ngiyabonga Dube
yes ngathi kunjani khona ngapho ke
ngapha umkhathi uyabanda sigqoka amajesi sisezindlini
yes yakuzwa kakhulu yes ke sixoxeke ngemithi yesintu kambe abantu bayabuya yini bezeyidinga imithi yesintu kulezi nsuku
ye bayabuya abantu ukudinga imithi yesintu ngoba yiyeqakathekileyo yesiza abantu yebo kambe abantu bayayengwa lapha lalapha ukuthi yekelani imithi yesintu kodwa-ke yiyeqakathekileyo imithi yesintu ukukhucula umkhuhlane emzimbeni wesigulane nokulungisa ingqondo kulungisa church-a ngoba abantu baphathekile ngendlela eziningi kodwa-ke ngikubonayo ukuthi umuthi wesintu kuyancedisa kakhulu
yes ngathi-ke umuthi odingwa ngabantu abaningi yuphi
ngowezisu umuthi odingwa ngabantu abaningi ngowengqondo umuthi ongesito ingqondo nisho okuphambana ye lo muthi okuthi owembeleko imbeleko ngisho abantu abafuna inzalo
asikhulume-ke ngakhonokho womuthi wembeleko uyatholakala omningi kakhulu yini
ukhona emuntwini ovele ewazi siyonto ehluphayo ngoba nxa ephiwa lowo muthi uyaziliswa bobabili umama lobaba bazile ungahlangani bekhangelela isikhathi sokuthi umama uyanini emazibukweni ngoba yiyo into etshengiselayo ukuthi hhayi umama usebambile engakayi emazibukweni kuyathiwa ukuthi hhayi selingaqanelisa ukuhlangana sokusele amalanga alitshumi ukuthi umama azibone emazibukweni nxa ilokhuza kweqile iviki elandelayo ilokhu engaziboni sokubotshwa igazi leliyana ngemithi ukuthi lingachitheki
kuzobuya-ke imithi yengqondo kuyini okwenza ukuthi abantu abaningi babuye khonapho wena ngokubona kwakho
okunye kwabe kuyikuphambanisana okunye kusidalwa ngamadlozi akubo yikho kubusufica ukuthi ukuze ayelapheke into enceda kakhulu ligwaye loleli lamakhala okuyadingakala ukuthi ungakamniki imithi yakho wena ageze ngegwaye lamakhala okwezinsuku oyabubaphebo lona zona manje lokho kwekwalandela imithi yakho imithi kayisebenzi ngaphandle kwamadlozi ayena lowo muntu omsebenzayo nawakho ahlangane
hhayi siyakuzwa kakhulu baba Ngwenya kodwa isikhathi yiso sesidliwe ngumangoye ungathi-ke nxa ungavalelisa abalaleli ubatshele uthini ngemithi yesintu
bengayideli imvelo yabo abantu kabahlanganise imithi yesintu lesilungu ukuze baphile kahle owesilungu uzalalisa owesintu ufike ukhucule njalo ngokuthandazela kuphela cha hhayi inkani sibili umuntu usizwa ngumuthi umuthi ukhucule ilokhuza umkhuhlane emzimbeni ukuthandaza sokungabuya leda lakho kuncedisa kodwa umkhuhlane ukhuculwa ngumuthi
ye siyamuzwa lapha-ke ubaba uDavid Mkhabinyana Ngwenya ngithatha leli thuba ukuthi ngibonge kakhulu ngokuthi ubuye kuhlelo lwethu lamhlanje siyabonga kakhulu baba Ngwenya ungadini lokusasa
hayi iyabonga Dube
siyabonga kakhulu lethemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo ngeviki ezayo
siyowagcina amasiko elamanyama
okwamanje sike sizwe eziphathelane labatsha silo Mike Hove
Zwakazo muhle yikudibana kuhlelo labasakhulayo ngingu Mike Hove ngeviki edlule emthwakazo muhle besilonkosazana Samantha Sibanda olilunga lohlelo lweMandela Washington Fellowship kulumnyaka uhlelo lolu luhlelo lukahulumende welemelika olulenjongo yokuthuthukisa imisebenzi yabakhokheli abadabuka kwele Afrika abangabantu abasakhulayo namhla kuhlelo siqhubekela phambili sikhangela uhlelo lolu silomnumzana Sabelo Nare ngiyakwamukela kuhlelo bhuti unjani
mina ngiyaphila kunjani mnumzana Hove
ngiphilile mnumzana use Indiana kwele Melika ungaphansi kohlelo lweMandela Washington Fellowship singaka athinte udaba lokuthi ulubona njani uhlelo lolu. Bengifisa ukuthi sithinte udaba mayelana lomsebenzi owenzayo. Awusitshele okunenge.
Umsebenzi wami ngiwenzayo am a tax consultant. Ngathi ngiyingcithi indaba zemithelo. Ngiyancedisa amakhampani amaningi ukuthi babhadale imithelo yabo. Ngalo sikhangela indlela esingazisebenzisa ukuthi babhadale imali ehlileyo nxa kungumthelo. Njalo le college yami engifundisa khona ezemithelo, njalo ngiyabhala amabhuku.
Kuyini okwenza ukuthi ube lesifiso sokuba lilunga lohlelo lolo?
Ungalibona loluhlelo oluhle kakhulu, ngoba ukuthi uphumelele nxa ungumuntu kumele uhlangane nabantu abacabanga ngendlela ehlukileyo kweyakho, njalo abakwi-environment etshiyene leyakho.
Asithinteni udaba mayelana ngalokho esingathi usuhlangene lakho ukwelemelika okungathuthukisa indlela ophathayo umsebenzi wakho. Kukhona okungathi usuhlangene lakho na?
Kuningi kakhulu, kuningi kakhulu. Ngakhangela lapha indaba esengifundile kakhulu lapha kulemenza. Abantu balapha bayabamba isikhathi. Ungakhangela ekhaya sibhane ukuthi nehari. So kwenza ukuthi imisebenzi eminingi ingapheli ngendaba yokuthi abantu ababambi isikhathi. As part of our program siyavakatshela amanye amakhampani alapha eMelika asephumelele endaweni ezehlukeneyo. Lenye ikhampani ekuthiwa yi-Better World Books ethengisa amabhuku special la esingadinga i-second hand. Ngibona ngani imodeli le ingasebenza kakhulu e-Afrika.
Waze wangikhumbusa i-interview yami lo Samantha. Bengihleka ngimchasisela ngathi udaba lo African Time alusebenzi lapha kwele Melika.
Hayi, ngiqinisa lo.
Ah, right, gaguzo mnumzana. Asiqhubekele phambili. Asithinteni udaba mayelana ngendlela abantu baphila ngayo kwele Melika. Awusitshela umbono wakho mnumzana.
Uthini sibili ngendlela abantu abaphila ngayo ngapha ukudla kwakhona? Ngisazama nje ukuthi ngizama ukuthi ngikudla ukudla kwakhona okuya vele ngiyabe ngakwazi ukuthi kuyini. Ngendlela abaphila ngayo kuthiyene njalo. Ungakhangela lapha eMelika nxa ukhuluma ma-American kabhodabhodi uhle ayitshayi khona nhlasi ibili katshona ebhodabhoda edinge ezinye indlela uhlathi ukuthi uzelweni ufunani. So uyabona ukuthi ngabantu abangabhodiyo bahle bakhulume nje into abafuna ukukhuluma ngayo. So uyabona ukuthi kuyakuthiyene ngendlela thina esi-approach-a khona ama-issues. So ukhangela futhi lapha eMelika abantu they are private, yabona, they don't interfere in other people's business and they don't usually ask ama special questions. So futhi ngale e-Africa umuntu ungambuza wonke umbuzo ongafuna ukumbuza.
Sesifikile emaphethelweni ohlelo Sabelo, bengicela ukuthi ugqibe uhlelo unikeza amazwi akho kule mule Zimbabwe.
Ngathi kumule Zimbabwe not yet lost. Ngiyazi ukuthi ilizwe lethu alimanga ngendlela esifuna ngayo thina maZimbabwe but into ekumele sizeyazi ukuthi akuza omunye umuntu ongabuya esithintela izinto. Yiphi thina maZimbabwe esimele sizithinte? So into eqakathekileyo ukuthi kasibambaneni. Lokho kwezepolitics sikuthiye empeleni siyakhe ilizwe lethu.
Hayi, sikuzwile mnumzana Sabelo, nare siyabonga kakhulu ngokungena kuhlelo.
Sibongile.
Isikhathi du silugqiba lapho uhlelo lwabatsha. Abafisa ukuxoxa lami ngikhona ku-Twitter njalo ku-Instagram at BigMike3 BigMyke3 yiyona username yami. Lingakhohlwa phela ukusidibana njalo ngolwesibili kuhlelo The Connection, lapho siqhubekela phambili sixoxa ngendaba eziphathelane nabatsha elizweni. Uhlelo luqala ngo-8 bese lugqiba ngo-9 PM. Kwanelo kwalamhla olevalisayo ngenjabulo. Igama lami nguMike Hove. Mthwakazi omuhle, Zimbabwe omuhle. Bye bye.
Siyabonga kakhulu ke Mike Hove. Sonke isikhathi sokholo lwesiKristu silontukamele inkomo.
Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya, silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Igama nguNtungameli Nkomo. Usiphathelene lamhlanje mfundisi?
Namhlanje sizakhangela ke incwadi ikaMakho isahluko sesihlanu indima yesithobamunemunye, lapha olamazi athi wona uJesu wayesembuza wathi igama lakho ungubani, yena waphendula wathi igama lami ngiligiyona ngoba nasibaningi. Nazi indoda ebuzwa umbuzo esiwubuzwa phosa nsuku zonke xa sifika endaweni ezishiyeneyo ukuthi kathi vele thina singobani. Lindoda endaweni ithi khulume ibizo layo lonke elikayise lonina eyayisaziwa ngalo ithi ingulikiwena ngubana baningi. Indoda le isibonisa ukubana bakhona abantu abathi nxa besahamba besaphila emhlabeni balahlekulela ngamabizo abo okuzalwa, amabizo abomndeni, amabizo abo osendo, sokungene ezinye izinto zabaguqula zabanika amagama amatsha. Indoda lithi igama lami ngulegiyona wasibaningi. Kanti wena elakho igama ungubani? Nxa abantu bekubuza bathi ungubani, wena uphendula usithini? Okwenza ubana le ndoda izibize likaligiyona ngubana yayikwazi ukuthi phakathi kwayo lanxa abanye babeyazi mhlawumbe iyindoda eqotho kodwa lobubi babukhona kuyo. Bakhona abanye abantu esihlala labo esiphila labo abaziwa ngendlela ezijiyeneyo. Ngitsho lasemakhaya imbala bakhona obaba labomama abafana lweligiyona ngoba naphakathi kwabo kuphila imimoya eminingi. Abanye ngomama olungileyo egumeni kodwa ngaphandle abantu baze bafise ukuthi bangafanani laye. Labo baba bakhona obaba abayizilwane lapha ekhaya kodwa nxa bephandle bashaya abantu abalungileyo. Sengitsho labakhokheli imbala abakukhuluma ngomlomo awuhambelani lezenzo zabo ngobana bagqile oligiyona phakathi kwabo. Bana umuntu oqotho othembekileyo ume endaweni eyodwa kwazakala ukubana umuntu onjani ngobana le ndoda ilungile ngobana yona yazichaza phambi kaJesu yathi ngiligiyona ngobana baningi phakathi kwayo. Wena ke phakathi kwakho unjani? Kulani enhlizweni yakho, imicabango yakho, lokukhulumayo, lezenzo zakho kuyahambelana lalokhu abantu abakwazi ukukho khona endaweni ezijeno na? Ingabe uthi ungafika kweyindawo untshintshe ube ngesinye isimo, uye kwenye indawo untshintshe ube ngesinye isimo? Baningi abantu abanjalo abale umoya eminingi abatshintshayo njengonwabu xa esechurch uba umuntu olungileyo, angaphuma abe ngaphandle uba ngenye into. Abanye ungaza kutsho lokuthi bafundile, izenzo zabo zitshengisela ukubana abakufundayo ukuthola izithuba kuphela abazilingisa emdulini kodwa eqinisweni izenzo zabo azihambelani lalokho. Abanye ngoligiyona ngobana inothabo yabaphambanisa amakhanda, abanye lulimi abalukhulumayo abazibona bengcono. Yonke le imoya yayiphambanisa le ndoda. UJesu esebona ubana le ndoda yadubeka ilabuthongo njengoba ihlela lasemangcwabeni bathi bayibopha iqamula amaketane, uJesu ugcine sithi phuma moya omubi kulowo muntu. Ilapho esizwe khona ukuthi umoya kumbe imimoya le yaphuma yangena engulubeni ziyawela elwandle. Cela uJesu akhuphe oligiyona phakathi kwakho, ube msulwa, ube ligama elilodwa waziwe ngalo, ungazwabala amagama amaningi. Hlala eqinisweni lakho, abantu bazakwazi njengomuntu weqiniso. Ungabi mbaxambili, qedakala ebantwini bangakufanisi, bakwazi ukuthi umba nxa ubuzwa igama khuluma igama elilodwa.
Akuyiphethe mfundisi.
Asikhulekeni baba Thixo olungileyo ingxele, sicela ba umusa wakho usizwele, usikhuphe oligiyona bangaphakathi kwethu, sihlale sile gama elamukeleka phakathi komphakathi lapha mkoso bakho. UJesu yakhuleka, amen.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya, silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Siyabonga kulike Ntungamile Nkomo. Kwezemidlalo, iqembu leZimbabwe lomdlalo wokuqaga ibhola elamaGems liphuqwe ngele Uganda 58-47 emdlalweni walo wokugcina owe 2019 Vitality Netball World Cup. UEzra Chisa Spanda usethulela lolu daba.
Iqembu leZimbabwe la Majams velikhalelwe unqoba ele Uganda. Umdlalo uqaliseke umnandi kakhulu kakhulu ke i-first half. Lapho kamantombazana aseZimbabwe atshengisele ukubana ke ayadlala kodwa akhanya ke esekhathele nge-second half. Lapho ke iqembu lamantombazana e-Uganda labuyela enqoba eleZimbabwe. Kubonisile ukubana ke ulwazi esingathi i-experience abeZimbabwe abalalo. Befika kuleli babengaziwa amaJams kodwa sebedume kumagama. Bathandwe ngabantu abaningi ngokudlala umdlalo wokuqhaga ngezinga eliphezulu kunye nabalandeli babo abalandela leli qembu kwimidlalo yonke. Unkosazana Elsan Lovu udlala iqembu lamaJams.
Ngidlala ugola attack. Babethu ngiyathanda ukulibonga ngento elisenzele zona ukusupporta olalong. And into engiyithandayo futhi sidlale kuhle njengabantu ade beqala ukungena ku-World Cup. And njengoba la libona umhlaba wonke jikelele sasizama kakhulu and lathi sikhangelele ukuthi nxa kuthiwa sesibizwa ukuthi yokuma-trials ufike uyenza into ezinhle. Abantwana bantandile ngakhuluma labantu abangu-2 from Australia besithi sitshintshane amanamba ama-emails so angazi because bazambamba khona la nxa be-serious.
UmaNdlovu uya phambili kuthaza intsha ukuthi iphatheke kumdlalo we-netball.
Yabonani umdlalo we-netball lapho siyakhona sibuyela khona sebeuphakamisile. In fact girl child sembona ukuthi kumele beqakathekise abafazi. Ya mbona ingandathi kumele sibe le sponsorship njengabafana.
Uthini ke kubalaleli abalalezi babhathise amantombazana?
Njengalitshelayo yona guys yokuqala culture ngiyalithanda lonke ngiyabonga nge-support. Njengalitshelayo yona yalanto ke zamani okuncane ngancane kancane libuye ku-sport uyakhona ukudla nge-sport never know impilo yakho kusasiyavuka injani.
Ziningi izizalwane zeZimbabwe ezibuya zivela endaweni ezitshiyeneyo ukuzosekela leli qembu. Omunye wabo ngukhumbulani Ndlovu.
Idliwe kambe but well ama-girls azamile kakhulu and we hope ukuthi next time bebuya or wherever the World Cup sizoyidlala. I think this is a learning curve bazokwenza better than this and silapha nje ngoba sifuna ukuthi bavalelise ukuthi bahambe kahle sebezobuyela ekhaya.
Unkosazana Siphiwe Mungoni hobukela imidlalo yonke yamaJams.
Sibukela amankazana bebedlala kahle sibili sikholisile from the first day they started playing until now. We are seeing a brighter future for abantwana bethu and basichazile indlela kade bedlala ngayo sibusisekile sibili. Sibathisele inhlanhla they must keep the fire burning.
Iqembu lamaJams lubhekisa ekhaya ngolwesibili kukanti namhlanje kuyalalwa kugidwa emcimbini abawenzele izizalwane zeZimbabwe ehlala eBrithani. Ngikhuluma kunjenje iqembu le-Australia le New Zealand ke ziyangqikilana emdlalweni we-final ye Vitality Netball World Cup 2019 lapha ke eLiverpool. Ukhangelele ukuthi iqembu le-Australia lizanqoba e-New Zealand. I-Australia yoma defending champions. Ngimele e-Studio 7 ngise-Liverpool, M&S Arena, igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Esukwamukela khona manje ukuthi iqembu le-New Zealand linqobe ele-Australia 52-51 emdlalweni we-final ye-Vitality Netball World Cup odlalelwe namhla eLiverpool kule-Brithani. Iqembu le-Australia belibambe isicoco lesi okweminyaka elishumi lambili 12 years. Njalo ke kwezomdlalo wenguqu nansi impumela yemidlalo etshiyeneyo. Manica Diamonds 1 Islanders 1 Tel 1-0 Mushwani Stars 2 Dynamos 1 Caps United 1. Ngakethuka nokuthi sikhangele ngamafitshane indaba ebezikhokhela lamhlanje. Abantu bathi sebephila nzima ngenxa yokucitshwa komlilo kagetsi. Kuvuselelwa ibandla lezaphu kulandela ukubhubha kwamnumzana Dumiso Dabengwa. Iqembu leZimbabwe Jams linqotshwe lamhla ngele Uganda emdlalweni we-Vitality Netball World Cup. Siqhuba lapha ke uhlelo lwethu namhlanje. Oliver Lisa ngo Gibbs Dube. Asihlanganeni ekuseni ngo 6:30 a.m.